Izolo labonke bebebhotabhote esitolo zamanamegwanda bekuthaza abasebenza kule ndawo ukuthi behlabele ijekiseni kodwa abavumileyo babe balutshwane. Unkosikazi waletha mleya oyisakhamuzi eyombane emanama egwanda south uthi mfundiso ngale jekiseni yesilela ngoba kugcwele amakhungakhunga ngayo.
Kudingeka imfundiso ukuthi abantu bafundiswe ukuthi hayi ayisikho lokho kukhulunywayo ngoba ntsho liyakwazi vele izazi ziningi ziyaba zikhuluma into engayisiyo. Besilokhu yesaba khonokho kokuthi ungahlatshwa uyafa iyayenza ukuthi umkhuhlane ubuye, yikho besikuyisaba kakhulu.
Amazwi athaselwe ngunkosikazi Panelo Hlongo esine njalo isakhamuzi semanama othi bazamelela bezempilakahle ezigabeni zabo ukuthi behlatshwe le jekiseni phambilini ngokuthi labo basukumwe ngoba bengayithembi.
Singabona ngabo nxa sebehlatshiwe sibone ukuthi baphila njani nxa sebethe bahlatshwa. Sikhangelele kulokhu ukuthi sibe sesikhuthaza kwabantu ukuthi madoda asambeni secabanga nonazi bani bahlatshiwe nabana bakhe. Uvalo kade silalo ekuqaleni ukuthi anti corona yathi vele ifika lapha abantu besithi yavelele China. Ejekiseni leli selikhulunywa futhi kwathiwa livelele China. Mina besengilithatha ngokuthi ho bathe kubhani livelele China sefunda besiyathatha ijekiseni khona tho ijekiseni leyi kayilandi kusiqedisa yini ngoba kade sengiwesavele ukuthi angithithi safa saphela.
Unkosikazi Rebecca Ndlovu uthi imbiko abayithole ebulenjini ngeyingedala ukuthi babe lokwesaba.
Endaweni zama-injection lezi vele bengisaba nge-information esizithola ezamanga esasizithola enkundleni zokuxhumana ukuthi yathola kuthiwa ye kunomuntu maybe phezulu khona kuphalamenti ojoviweyo wabhubha. So lathi saba sesesaba ukuthi esh nami maybe ngingaba kulist ukuthi ngingahamba ngiyohlaba ngizobhubha.
Osakhulayo Brilliant Spando entalale uthi usesele mbuzo edinga impendulo ngale jekiseni phambilini ngokuthi athathe inyathelo lokuhlatshwa.
Mina isisame vuba kwazi nge-vaccine ukuthi i-vaccine le nxa isiyenze kwakuthonke umuntu wayithola siyabuyela yini ku-normal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi i-vaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivunyise ngiyitholile. Lokuthi nxa ngingasayitholanga ikuyini okuyabe kume kungenzakala kini, into engafisa ukubayazi nge-vaccine le.
Unkosikazi Qalisile Masuku wasebenza kugatsha lwezempilakahle engu-Environmental Health Officer Tuta esibhedlela esikhulu seGwanda ukhuthaze umphakathi ukuthi engalaleli amafungafunga akhulunywayo ebulenjini esithi kumele emukele lijekiseni engathola ithuba. Okhulumela amazwi emkhankasweni ogqutshwe ntalane lemanama okufundisa uZulu indlela zokuzivikela COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa lijekiseni.
Ukuhlatshwa lapha yikungezelela badala. Ukuhlatshwa kuyangezelela ukuthi umzimba uqine, ukwanise ukuthi lokho umkhuhlane lusubuya ungakubambi ngamandla. Ngoba nxa ungavikelanga ngevaccine kutho ukuthi umkhuhlane unokubamba abanye bethu ngokuthi kuzile ukuthi sebesithile. Sesilama cases khonapha eGwanda, silama cases emakhaya. Emayizane sibe nekhesi ye-COVID-19 asikho ukuthi into yokuthiwa hhayi ngiyamakhiwa ngiye-China. Wonke umuntu lapha ule angawuthola umkhuhlane wakhe. So kuyaba kukhangela ukuthi nxa uphiwe ithuba lokuthi hlaba hlaba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba ijekiseni okuzivikela i-COVID-19 e-Victoria Falls ngolwesithathu lapho akhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa lijekiseni ngoba iqakathekile ekuzivikeleni ku-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanama ngu-Albert Ncube.